isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 30 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini, njalo lokhu kuqakathekile kakhulu.
Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus sokuqalisile, njalo uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ezindlini.
Asephili kahle kuloba sibabona besehla sesise sibona ukuthi maye babo bafika abantu abazithelela okukhulu.
Abantu abaningi abahlala emadolobheni bagade amabhasi besiya emakhaya izolo ukuyahlala khona kumaviki amathathu azayo ilizwe livaliwe. Kodwa abanye bathi kulengozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye balakho ukumemethekisa i-coronavirus. Uhulumende uvikwa esevumile ukuthi isibhedlela se-Ekusileni koBulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, njalo usevumile ukulungisa ese-Thorngrove. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kuqale phakathi kwamavili ebusuku lamhlanje, njalo uhulumende uthi abantu kumele bahlale ezindlini lemakhaya. Uthi njalo abazafunyanwa behamba-hamba masayana balakho ukujeziswa ngamasotsha lamapolisa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise ngolwesihlanu ukuthi kuqala lamhlanje uzulu kuzamele ahlale ezindlini engayindawo okwamaviki amathathu alandelayo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus, yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,400 emhlabeni wonke jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ababanjwe ilumkhuhlane eZimbabwe njalo bayisikhombisa okugoqela uMoyi uZororo Makamba. Amabhizimusi amaningi azaba evaliwe ngaphandle kwalawo aqhuba inhlelo ezibalulekileyo kakhulu kuZulu afana labagaya impuphu. Sixoxele omunye oqhuba libhizimusi umnumzana Abednego Bebe.
Ngithole kumbe sithole njengenkampani ugwalo olutshengisa ke ukuthi sifanele sibe sisebenza sisebenza ngoba umsebenzi esiwenzayo ngokugaya impuphu ke kutheke hayi abantu abangeke baze badila nxa kuthiwa kuvalelwe bavalelwe ukuthi badle. So ngaleso sizathu sibhalelwe ugwalo olusinika imvume ukuthi sivuleke ikampani sibe sisebenza. Kuzisebenzi ke kulobuzima ke ngoba izisebenzi nxa zingagada zisuka nsuku zonke ngekhaya zisize emsebenzini zilakho ukuthi zihlangane mhlawumbe lapho ezigade khona mbe ibhasi kumbe kuyini njengoba kuthiwa kuzasebenza amazupko kuphela. Bayagcwala abantu ekumazupko besokusiba le ngozi yokuthi nxa kuyabe kulo munye olayo. So thina besicabanga ukuthi-ke sizakhulumisana lezi sebenzi ukuthi zihle zibuye-ke zizehlala emsebenzini ngaleso sikhathi se-lockdown ukwenzela ukuthi zingahambi zisuka ezindlini, ngoba zingaqala ukuthi zihambe zisuke ezindlini kungaba lohlupho lokuthi omunye wabo agcine mhlawumbe ebamba lowo mkhuhlane.
Udubo lokusilela kwempuphu sesingakhangelela ukuthi soluzaphela yini njengoba idola leMelika selivunyelwa.
Kuba lobunzinyanyana ke ukuthi singathi kungaba lobubelo, ngoba ke okuqakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi ke okungekho elizweni yiwo kanye umumbu. Umumbu esiwugayayo kathesi ngumumbu ovela kwamanye amazwe. Khonokho nje kodwa kukhomba ukuthi akungake kube lo mumbu owanelayo ngendlela yokuthi umumbu uyabuthi kuthengwa ngemali yangaphandle kwamazwe njalo imali yangaphandle kwamazwe kayisilayo eningi njengelizwe ukuthi singenelisa ukuthi sibise umumbu ngobuningi bawo alibana ngabe ukuthi imali yangaphandle kwamazwe uhulumende uwenze yabakhona eningi kakhulu bekungaba lula ke ukuthi ke sibiseke umumbu abantu bathole impupho eyaneleyo but okwakathe singaboni ukuthi inganela impupho kungaba ikhokhonoko ukuthi abantu baphile kuphela kodwa ke iyabe ingeneli and ingozi ibe ukuthi bese kusuthi laba abahlakaniphileyo bese bethenga impupho ngayiningi besiyathengisa ke ezitaladeni emkambe omnyama so kuba yingozi ke njalo kuba yinto ebuhlungu ebantwini ikakhulu kithi osomabhizinisi ngoba kuyenzakala ukuthi uhlale mhlawumbe iviki ababili ama bathathu ungatholanga ke lowo mumbu wokugaya konke khonokho yikho kwenza ukuthi sibone ukuthi hayi ukwenela komumbu mbonani kungaba nzinyanyana
Umnumzana Abednego Bebe ngosomabhizimusi olenkampani egaya impupho sixoxela ekobulawayo Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela esakhiwa ngumoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo esekusileni samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Abasiki bebunda batshele iStudio 7 ukuthi umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo wazise ngesinqumo lesi ngesikhathi ekobulawayo izolo. Isibhedlela lesi sibikwase sizadingelwa imfanelo zonke nguhulumende ebambisane labosomabhizimusi. Ngakolunye uhlangothi uhulumende sevumile njalo ukulungisa isibhedlela seThorngrove laso esikhangelane lezigulane zecoronavirus. Sixoxele umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni.
Siyakwazi phela ukuthi isibhedlela seThorngrove yiso esibekiweyo njengesingathi isolation kumbe quarantine center ikhangele ama-provinces omahlanu osingathi southern region sikhangele amaswingo midlands imathebeleni south ibulawayo le mathebeleni north uhulumende usetake over ukulungiswa singathi ama-renovations esibhedlela soneso ukuthi sibe isolation center kwaneleyo ele nto zonke kodwa phela iThorngrove izabe isolation center singathi ukutestwa kwe-COVID le COVID-19 igciwane leli kuyabe kusenziwa empilo singathi uhulumende kanye le NAST National University of Science and Technology abe-genetic testing center sebe lesivumelwano sokuthi bazabe sebenzela empilo senza ama-test online thina ama-clinic ethu azabe isebenzile ama-clinic ethu zabe zihambe ezindlini lapho osokuthiwe kwathiwa umuntu ongani kaphathekanga kuhle bayothatha ama samples umuntu lo ukhanjiswe empilo kuyotestwa ke andibana umuntu akhanjiswe eThorngrove xa kuthiwe utholakala naleli gciwane esiyaisolethwa ukuthi alatshwe azaphephe akwanise ukubuyela ehlangana lemuli yakhe
kuyini ongakutsho kuzulu wakobulawayo
bantu bakithi isuku singathi ukuvalwa kwelizwe kuthiwa i-national lockdown nxa yomkhuhlane lo we-coronavirus solufikile sikhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini baphephe bahlanje izandla ngesepa kanye lama-sanitizer balayele izixwayiso zonke ezithe zabekwa nguhulumende kanye lezixwayiso esithe zazibeka thina njengodolobho lawo sikhangelela ukuthi abantu bazohlala ezindlini okwamaviki amathathu kuze sibone ukuthi kumemetheka kwegciwane leli singakuvimba kanjani ekambe siyakwazi ukuthi okwamanje abantu abaningabasebenzi bayazisebenza umsebenzi ezandla kodwa sikhangela ukuthi ukudinga imali kumbe singathi ukudinga impilo ngamabhizinisi ethu angeke sikulinganise le mpilakahle yabantu so sikhangela ukuthi umuntu wonke uzalandela khona ukutsho uhulumende abambisane lamapholisa lamasosha azabe efakiwe ezitaladeni lapho ukuthi ancedise umkhankaso kahulumende ukuthi
Njengomasipala kukhona eliza kwenza yini ukubona ukuthi abantu bayahlala ezindlini
angeke ngithi ikhansili ilungisele kangakanani ukuthi abantu bahlale ezindlini kumbe abantu balandele le mlayo efakwe nguhulumende ngoba phela uzananzela ukuthi ukuhlala ezindlini lokungayi emsebenzini lokhu kukhangelwe ngabaphathi bemisebenzi yangkhona esingathi ngama-employers esilungu ngoba yibo phela kumele babone ukuthi abantu ngabaye emsebenzini emsebenzini babona ukuthi izisebenzi zabo zihlala ezindlini ukuthi ke abemchova abamisweyo lokho sokuyinto zingathi into enforcement uhulumende njengoba phela unanzela ukuthi into leyo singumthetho kahulumende so thina izingathi ezincane eziphansi njengomasipala ayisesikhangela ukuthi uhulumende abe nguye oenforcayo umthetho sobekile ayiseseyinto kakansila aseseyinto ekazibani nozibani isinto kahulumende singumthetho somthetho umuntu wonke ekhangela ukuthi alandele izinqumo lomthetho obekwe nguhulumende
umnumzana Solomon Nguni ngumeya wakobulawayo kuyisiphithiphithi emarenkini izolo inengi elihlala emadolobheni ligada amabhasi lisiya emaphandleni ukuyahlala khona phakathi kwamaviki amathathu alandelayo ngesikhathi uZulu engavunyelwa ukuhamba-hamba emizameni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa abanye bathi kulengozi yokuthi ngokwenza lokhu abanye abangaba sebelomkhuhlane lo bengakwazi balakho ukumemethekisa emaphandleni. Sixoxe lo-kansila ka-Ward 13 eGwanda umnumzana Miklas Ndlovu.
Uyasethu sokunye okumangalisayo Nkomo. Asiphili kahle kuloba sibabona besehla sesihle sibona ukuthi maye babo bafika abantu abasithelele okukhulu ngoba sikhanyelela ukuthi lapho abavele bevela khona kuloba bebesuke kuhle emabhasini khonapha laba bahamba khona bahlangana labanjalo nxa besiza kithi lapha kuvela kula ngendla sesizibona nje ukuthi umkhuhlane ususabalelwazi wafika kithi sethu kokunye okumangalisayo ngoba kuzima baba.
Njengabantu bemaphandleni khona ngapho eGwanda ungathi selilulungiselele yini uhlelo lokuhlala ezindlini okwamaviki amathathu lolo?
Akulalungiselelo babe likhona kulutshwana kakhulu la imfundiso nale ukuthi abantu bafundiswe ngakho hayi ayakusifinyelelanga sibili Nkomo kube kulutshwana kakhulu phose lapho nguzwa umuntu oyedwa nje wayekhuluma ngakho akulalutho sibili Nkomo sisengozini enyamangalisayo.
UZulu wesigaba sakho kuyini ongathanda ukumkhuthaza kumbe ukumxwayisa ngakho?
Asilandeleni nikho lokho esikunikwe nguhulumende wethu silandele leziqondiso ezivela kwabezempila kahle sihlaleni bakithi sicashenini ngoba lasebhayibhilini ungathi uyabala omunye umbhalo wakutsho kwesinye isikhathi ukuthi abantu bama bahlale bavale izindlu okwethu asivalenini izindlu zethu sihlaleni emakhaya okukhulu kube yikuthandaza lo ofuna ukuya kwezindawo akanqanda unyawo lwakhe bakithi sihlalenini sivekezele kuze kuthi zona lezi nsuku ezibekiweyo ziphele siphila ukuze kwenzekale ukuthi lawo nalo umkhuhlane oyingozi kangaka kwelakithi sicengwe ngoba bakithi nxa singazinanzelelanga lokho kwenza akale mazweni ungathi uyakhangela amazwe alezinto ezimangalisayo anothileyo akhukhulwa lo ngumbhuqazi ofikileyo bakithi nxa singazange sizizwele isizwe sakithi sakwamthwakazi sizaphela yikho ngithi bakithi bonke abantu besigaba sami bakithi zwanini lumbiko abafuna ukuhamba-hamba bahlale phansi insukwanyana lezangeke zibolise inyama abantu impilo iqakathekile bakithi asihlaleni phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ngukansila kaWard 13 eGwanda. Kusenjalo abezinkonzo sebekhudaze uZulu ukuthi elandele izixwayiso zikahulumende kanye lezabogatsha lwezempilakahle. Sixhume umfundisi umnumzana Useni Spanda oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende umisile ukuthi lizwe abantu bahlale ezindlini njalo lokhu kuqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa sikhangela kwamanye amazwe lumkhuhlane ubumemetheka kakhulu nxa abantu behlangana kodwa nxa yilo lalo umuntu engahlala ngkhaya elandelele imithetho ebekwayo yokugeza izandla elandelele imithetho ebekwayo yokuhlanzeka yokuthi ugeza izandla uhlikihle lapho kuyabe kusetshenzwa khona khona ukwanise njalo ukuthi nxa ukhwehlela uvale umlomo kumbe ufake ke i-tissue kumbe i-handkerchief ukwenzela ukuthi amathako angathonteli kwabanye abantu konke lokhu kuqhakathekile njalo ngifuna abantu beZimbabwe bazwisise ukuthi nxa uhulumende sithi hlalani ngkhaya unceda thina ngoba namhlanje ngeke ngabhoda emalokishini ngibone lapha neluveve abantu abanatha khona bewosa kugcwele kuminye nehlabathi ngakho uhulumende kenzeli lokhu yena kuphela kodwa uyenzela sonke nxa wena uzaphuma ngenkani liyehlangana lisenza izinto eziningi uthatha lomkhuhlane umemethekisa njalo siyakwazi thina kathesi akula mithi akula ndlela abantu abangayelatshwa ngayo njalo siyakwazi silabantu abadala abaningi silabantu abagulayo yabo sifake impilo zabo engozini into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi umlando wokuthi simisele umkhuhlane usezandleni zethu sonke
uZulu ungamxwayisa uthini
ngibona into esiqakathekile kathesi ukuthi kutholakala indlela yokuhlolisisa ukuthi umuntu athole ukuba kwazi ukuthi ulalo yini leli gciwane le corona umbekalalo njalo kunye okuqakathekile ukuthi nxa umuntu engikhaya akwanisa ukwenza izinto ezingamsiza sibonile ukuthi kukhulunywa ngokunatha amanzi atshisayo lamalemoni izinto ezilula leziyane zokwenza ezenza ukuthi umuntu umzimba womuntu uqine lakhonokho ukugeza izandla kuqakathekile nxa sonke singayenza yonke linto mbona ngani lolu dubo luzayedlula inkosi zasiza
Umfundisi uSeni Sifanda isiphathamandla somanyano weChristian Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa azabopha abantu abazatholakala behamba-hamba ngesikhathi sokuzivalela ezindlini okwamaviki amathathu alandelayo okuqalela namhlanje ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo kulowesifazana obulawe yindlovu eBeitbridge ngomgqibelo ngesikhathi egola amacimbi. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi beStudio 7 nabalaleli beStudio 7. Olibingelela ngokhanyisana ngofaka Silwane eWard 8 esigabeni saseCholojo. Nginemicijo embili engifisa ukuphawula phezu kwayo. Eyokuqala, uhulumende waseZimbabwe usememezele lokho kubizwa ngesilungu ukuthi lockdown okwensuku ezingamashumi amabili lanye, 21 days. Umqondo omuhle ngithi isinqumo esihle esesithethwe uhulumende, kodwa ke nanku uhulumende angazange aphefumule ngakho. Abantu baseZimbabwe over 90% yabo ufanele ukuthi ngabe basemsebenzini abasebenzi baphila ngokuthengisa ezitaradeni. Ezitaradeni imali abayinelisa ukuthi bayizuze iningi labo imali abayinelisa ukuthi bayidle okosuku olulodwa. Ngamanye amazwi bayenza lokho okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-hand to mouth survival. Okwensuku eziyi-21 bazobe besidlani labo bantu abaphila nge-hand to mouth. Okwesibili, uhulumende waseZimbabwe uvela ezindabeni ensukwini ezidluleyo njengabona ubaba uMthuli Ncube osiphethe kwezezimali ele eDavos ephefumula ngokuthi uhulumende waseZimbabwe wenze umsebenzi onqomekayo kwezempilakahle. Kuyileso sizathu ezempilakahle zethu ziqine ukubabazekayo. Into engimangazayo nansi, uma uhulumende waseZimbabwe enze ngendlela encomekayo ngaleyo ndlela ebabazekayo, kuyini okwenza ukuthi iziphathamandla zethu eZimbabwe ziyofuna ukwelatshwa kwamanye amazwe, kubo China, kubo South Africa, sizwa njalo nje isiyakwelatshwa ngaphandle kwamazwe ngitho la ubaba yena lo sithethe umnanga kwangesikhathi egula lapho agijima zokwelatshela eSouth Africa uvice president wethu manje njalo nje uzakuthiwa welatshe eSouth Africa welatshe eChina ngitho lo baba owayesithethe ngaphambilini ubaba uMgabe waze washonela ngaphandle kwelizwe.
Yebo 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 ku studio yebo lokho akushoyo umbono othi ungavikela umkhuhlane kodwa ke into engumbuzo ubuye uhulumende ukuthi umuntu uzobe sidlala njengoba ukudla kwelanga elilodwa kuyadinga fo okwamalanga wonke lawo umuntu uzabe kuthethenga akula umuntu ozaphila elokhu evalelwe abantu bazaphuma ngoba ukudla kwabo kuphansi yebo umkhuhlane uyesabika kodwa nokudla la kuyafunaka umuntu ngeke evalelwe engena umuntu umkhuhlane uyabe usaba kodwa naye indlala umuntu uyayesaba so lapho kuyahlupha akunakudla akunaludo umadida lo okhulumayo ngisegogo.
Ngiyalibingelela sobo esithandekayo emagumbini amanye omhlaba kanye lani basakazi be-Studio 7 ngisogogwana okhulumayo bakithi siyathokoza siphinde sidane yeza sibili ukubana uhulumende usebonile waba lo mbono ofaba abanye amazwe ukubana ke kuvalwe imingcele kuvalwe lokuhamba-hamba lokulemzimbuthano lezi uhlupho esilalo yokuthi kwenele ukumemezelwa lolo hlobo abezitolo mbamavinkili ngapha emakhaya iy'nkengo zangikhona ukuthi abantu bathenge bahlalise ezindlini okwentondwanigezi lezi into zisiphelele ngenye indlela emangalisayo na sikhangelele ukuthi sikhala ndawonye njengomzimbabwe wonke umzimbabwe munye olombono munye lwenhliziyo nye okhangelele ucebo elifakiwe ukubana lisebenzele kodwa abamabhizimusi sebekuthatha ukuthi kube lithuba lokukhweza izinto likhe sikhala ngakuthi uhulumende kakehle akhangele abone ukuthi abantu baphatha ngenjani babaphethe njani ngamabhizinisi ne izolo nje i-cooking oil 2 liters is 100 points ithukela 70 points kambe shuwa kuyini khonokho kwenzakalayo elizweni uhulumende nxa efaka izinqumo abanye bathatha ithuba lokugongoda izinqumo zikahulumende befuna ukugcwalisa izikhwama zabo kumbe bafuna abantu bahlamuki asisakwazi esikucele ukuthi uhulumende yehla kudalwa uluma price control lanxa into zihlupha akumelanga zize zenze abantu babe lo moya ngokukuvukela hulumende shuwa lokhu akusisindawo khathe sesikhangele ukuthi sivikeleke phela kodwa suke kwetwenkani ngezizo sake sisenza lisiyani thina singcono ama-reserve sake siphothe ezivandeni zethu lanxa zingelalutho kuza ngizabe mbhoda onasedolobheni zabo hlezi endlini ungayindawo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Nigeria selimise izizalwa nezalo ukuhamba-hamba okwamaviki amabili alandelayo ngenjongo yokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus. Umholi wakwele India uMnumzana Narendra Modi secele uxolo kuzulu welizwe lakhe ngokwethula umlayo olukhuni emizameni yokulwisana le-coronavirus. Umthetho lo uvikwa ulimaza kakhulu abampofu. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Isicukuthwane sikahulumende esikhokhela imizamo yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, uDokotela Anthony Fauci uthi umkhuhlane lo ulakho ukubulala abantu abaphakathi kwe-100,000 le-200,000 kuleli lizwe. Amazwi akhe achiye iningi lithithibele. Kwa manje umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili eMelika 2500. Idolobha elihlaselwe kakhulu ngele New York. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leWashington DC, unkosazana Sikhululekile Sifanda.
Yeyi isimo lesi uyazi sindlela evalweni, silezingane lapha eWashington DC asisakwazi lokuphumela phandle, lasezitolo lapha asisakwazi, lo muntu olayo longalayo suhamba uthwele ama gloves ngezandla lokuthi iminyango ivula njani, sesiyethukile. Nanku lento isizalele eNew York, lapha sesiyethukile ngoba laseWashington DC sesibona abantu sebehamba njalo lakho, asisakwazi ukuthi siyophephela ngapi, siyenze njani.
Manje umsebenzi usalawo yini ngoba abantu abaningi abasasebenzi?
Emsebenzini asisahambi, lasemsebenzini asikwazi lokuthi lama renti sizawabhadala njani, lezikwelede lezi esizikweledayo emabhangi lasemashopu asazi siyenze njani. Heyi sokunzima lapha. Abanye abantu iningi beliphila ngama-piece job, lisebenza lapha lalapha imisebenzi emibili ukuze bekwanise ukubhadala amarenti. Manje kathesi ngoba sebevalwele phandle nje, hayi sokubuhlungu.
Unkosazana Sikhululekile Sifanda isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Dear COVID-19, the world has become an incarcerated village. Dear convicts, the convicted and the convictees, we are threatened by the leather virus from the laboratory of pain and imminent danger. Death, coronavirus, you are the convictee. We are convicted. We have become social convicts. Imprisoned by this corona misnomer, it corrodes, it confronts, castrates, inconveniences and incapacitates, it kills. Perhaps before I go on tangent and mislead the captured and compromised citizens of the world, those between the hard surface and the rock, laba abaphakathi kwetshe lembokodo, let me send the message straight to the corridors of power. May our beloved wealthy state protect us. We need to be safe and secure amid this apparent peril. Peril. Peril, we can't die from cough, mere contact, and kissing. Now that we have the opportunity to be together for at least a week without anyone, any private jets off to the usual Christian grammar destinations that have suddenly become high-risk areas. Dear Zimbos, let's combat Corona. Fellow citizens, let's wash our hands frequently. Akasihlanzwe njalo nje izandla kulohlonzi, njalo zingawubamba amehlo, zingawuthinti umlomo namakhala ukugqobo. But let's avoid close contact with the affected people. Kodwa sobakwazi kanjani ukuba nguyo njani, nguyo ngophi? Dear government, anyway, Corona, COVID-19, this is the moment of truth. I declare war, kanti pho, so kisana sithi. Laphela izwe loluthu lobisi. Dear Makesto, thatha umhlalaphansi endlini isigqoqo kwamaqanda engqungqulu. Stay at home till it's gone. Amakhalakhala aqhweba naza kuqhweba phandle ngokoqhude manikiniki, umkhukhumba uphethwe ngoqhuqho, ngokukhakheka umphetho webhathi lamakhalakhala. We are under lockdown, please. Izaza zazilutho azizinze zizozobale kunzolobela yemizwa lomzwangedwa. The conscious must lock down, please. Sikonqe ngetshe kuginqa amaguqa kome iziqwanga zeziqhwaga zenguqu. Qungani ihlika kuguqe ojamjeqe liwubambe umqoboso. Ngiqonqosela abamaginqigonqo abamazinqovinqo business, vimshikashika mentality must end. Lockdown. Stay at home till it's gone. Time for family bonds. Time for family time. Time for family love. Family pleasure and leisure at home. Lockdown and lolozela owakho ulondoloze impilo.
Leyo ke bekuyinkondlo esiphiwe yimbongi enkulu uDesire Moyoxide ekhuluma ngomkhuhlane wecoronavirus. Ukuzibhetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwemkhuhlane we-coronavirus sokuqalile njalo uhulumende uthi uZulu kumele ahlale ezindlini. Uhulumende ubikwa esevumile ukuthi isibhedlela se-Ekhuruleni kobulawayo samukele izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6. Olivalelisayo, umuntu ungamilinkomo.